Omongikazi besiliko kubikwa sebelesikhathi behlukuluzwa imikhobo le osekudala ukuthi labo baphume baphele kulikliniki. Kumaviki amabili adlulileyo, inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi zesiliko eGwanda North esabelweni seMathabeleni South zabiza abezinkonzo ukuthi bezekhipha limkhobo, kodwa kubikwa kukhona wabalekayo njalo kusukela lelo langa. Omongi kubekwa bengasabuquthi ubuthongo osekudala ukuthi basuke bayehlala edolobheni leGwanda. Siyixoxelo kansila kwa-2 esiliwe unkosikazi Zwelibanzi Mpofu osilandisele ngesisusa salolu daba.
Problem ekhona esiliwe yikuthi amanesi abike ukuthi balehlupho lokuthi kabalali, kulomsindo owenzakalayo phezu kwamazenge lokuhwayahwaya okwenzakalayo emawindini. Uthi kungenzakala into enjengayileyo, kuyabe kuphakathi kobusuku kungenzakala into enjengayenaleyo, bese kufika ithunzi. Bafika ithunzi lakhona, babanjwe yibuthongo bajumeke. Bathi bangajumeka, bathi bayaphaphama ke ekuseni, bavuke sebengabantu abangani kade belele labesilisa kodwa bona bengalalanga labesilisa.
Ngemva kokuzwa lokhu, Councillor Udo watshela osobhuku bavumelana ukuthi ucelwa bezinkonzo ukuthi bezothandaza beqothele imimoya okudala ukuthi kwenziwe umlindelo ngabezinkonzo, njalo omunye wabomongikazi watholakalele noka.
Cela baprofithi endaweni eziningi-ningi nje abaziwayo ukuthi hayi bangakwanisa ukuthi bathandaze baxotshe imimoya leyo. Kuthe mhla ka-24 May ililanga okwayenziwa khona umlindelo esiliko ekliniki. Kwalala-ke kuthandazwa khona ngale ekliniki. Kuthe kuthandaziwe wathi sokuza kusa, ngezwa kuthiwa kuthandaziwe kwakena kukhitshwe inyoka komunye unesi. Njalo bona ababomoya bakhuluma kuhle kuhle betshela izakhamizi ezazikhona labanye abomoya ukuthi linyoka ekhitshwe lapha kasiyo yakhe. Kwakhulunywa kwathiwa inyoka le ngiyesakhamuzi esingaphandle esiletha izinto zizokuba lapha ekliniki.
Ukhansila ugcizelele wathi laloba inyoka yakhitshwa, udubo lwemkhobo luqhubekela phambili okudala ukuthi omongi labo bacele ezinyaweni. Omongi bethekelela kuliklinika ngolwesithathu kuphela, njalo uMampofu uthi bedluleka ukwelapha zonke izigulane ngalelo langa ngoba ziyabe ziziningi. Induna ematsetseni uMbiko Masuku ikhangelo lokuthi yahlangana lezakhamizi zesiliko ngomvulo ekuseni ukuze kuboniswane ngalokho sokumele kwenziwe ukuze ikliniki isebenze njengenjayelo. Ekuqaleni kwalonyaka izakhamizi elumene zaxotsha omunye umbalisikazi zimetheswa umlando wokufundisa abantwana ubuthakathi ngemva kokuba kubizwe abaprofethi. Umnumzana Thande Kuzindimkandla ingcwethu kwezamasiko njalo ngumfundisi kubandla le-Methodist uthi indaba ezifana lalezi ziyisindaba phenduli, njalo izakhamizi akumelanga zikhombane ngeminwe.
Udubo nje ukuthi kwesinye isikhathi ziyazigcine khutha onguye ngoba nendlela zokumbamba osisikhathi zisuka zingenelwe ingxabano lezondano ephakathi kwabantu. Kodwa nxa kukhona phela laba bathi balamandla okukukhupha, indaba bengakukhuphi bakuthise bengaxabanisanga abantu benze lokhu okuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono. Kubuhlungu ukuthi ikliniki yesiliwe izavaliswa yikhona lokhu, iyavaliswa izinto zona lezo ezingalethi ingqubela phambili ebantwini.
Kusenjalo kolunye udaba ozulu ezansi eMandebeleni sebhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ungani kuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Edgar Ncube izakamuzi esimbuka eGwanda South uthi basengozini embi.
Inyanga yona lisiyaphela, hayi zabe sesilohlupho olukhulu kakhulu lwamanzi ngoba ekuseni of course ezikotsho ayaphuma kuhle but ntambama kususiza ukuthi asephuma ukuthi asesilela. Imbuzi zinathe ezikotsho, abantu banathe ezikotsho, ngamadonki ezikotsho, zinkomo ezikotsho because emadamu lokhe kwadilika kwadubuka amadamu akula nyathelo eselithethe, so hayi kule nkinga enkulu kakhulu yamanzi kusazoba lohlupho olukhulu.
Umnumzana Nomans Tholo esitezi eGwanda North uthi labo babhekane lo dubo lokusilela kwamanzi.
Indawo esikiyo kayila manzi. Silemifula esivele sinatha kiyo. Lonyaka ngokuswelakala kwezulu imifula le kayila manzi, yomile. Sile sikhalazo ukuthi uhulumende asimbele imigodi esizanatha kiyo ezakuba la manzi ahlanzekileyo njalo azakuba seduze kwabantu bonke, izakhamizi zonke.
Odubo lokusilela kwamanzi alukho emaphandleni kuphela. umasipala wedolobho leGwanda layo usexwayise izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ngoba semalutshwane edamu osewudala uthuzulu ehlale ngelamanzi esikhathini esiningi. Abezempilakahle bathi besabela ukuphamuka kwemikhuhlane yesihudo sekholera ngamanzi engaqhubekela phambili silela. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.